okuqakathekileyo ukuthi khona amasotsha akhona ebantwini, yikho okuqakathekileyo. Kodwa ke babe kwesinye isikhathi bezihambela besenza okwabo ngesizathu sokuthi uNgwengwe nabomthwanga laba bathi bona bazadistroya amasotsha, amasotsha ayakhampenela izandla. So khona lokuyana abantu yikho abakubambayo ukuthi vele abazenge bekwale bona bakuvuma ngobana i-leadership yakhona kayizenge ikukhawunti khona kana kwakukhulunywa ngoWundi kumbe kukhulunywa ngomthwanga ukuthi amasotsha ayakhampenela izandla. So until it is proven labo bekukhondele bona i-leadership right from the PDDM khona laphana yiba bamele bekukhulume ngakho beqondise uWundi imlomo wakhe yona lani duty for that statement, ngoba nanxa amasotsha ezihambela nje lapho abezihambela khona kodwa ngathesa kunadlakela laphana nalaphana yindawo yamapholisa. Uqala amapholisa ubuyi-support unit nxa kungathi kule ndawo engazani kayizisiseki kube sokubuya amasotsha emcinini. Kodwa ngenxa yokuthi amasotsha sokuyisikhathi sokhetho sebegijima nabo besebefakwa laphana nalaphana, abantu baba suspicious khona lokuyana kwakukhulunywa nguwunge nabomthwanga ukuthi yikho khona lokuyana ukuthi bayadiploya amasotsha. Yona lapho abadiployileyo akulalutho bangalwala laphana, lanxa bona besithi khona ba-neutral abangelele zombangazo, but they must restart i-statement esakhulunywa nguwunge kumbe ngumthwanga.
Umsekeli kamongameli lisotsha labanye abaphathi ntambo abafana lo mnumzana Sibusiso Moyo babe ngamasotsha, manje lokhu kungatshengisa na ukuthi amasotsha kayisiwo ezanu PF?
Kusukela kuyena kanye upresident lisotsha leliyana le trend personnel kuzokuza bonke lapho abaqanjwe uThembu Mohlathi amasotsha la. So okukhona nje usigcwalisiso nje khona khani ukuthi khona bekhule izike khona ngamasotsha, and then as a result akukalutshwani ukuthi bekwamukeli ukuthi khona umbuso lowo khona for 6 months or 7 months ezike khona zona lezi bekuligasi leyelungiswayo ukuthi balungise khona lokho kuphela nje after that ithanisa ngawina kumbe kuyileyo i-opposition okungasothanisa kumbe ngaba ngumjurumbo ngaba ngubani ukuthi baza kuvuma yini ukuthi beqhubele esandleni sesivilweni, akulaqiniso.